Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe ke leli thuba ngibonge uThandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-28 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi lilobufakazi bokuthi ibandla le-ZANU-PF lilohlelo lokusebenzisa inkokheli zomdabu ukuthi ziqoqe amavoti.
Isizathu ukuthi sebefuna ukuthi abantu abangamashumi abathathu kube lo-village head nomsabhuku wabo ovela kwi-ZANU-PF ozabe ekhangela ukuthi abantu laba baya ngaphi.
Abahlali bemadolobheni bathi udubo lokusilela kwamandla kagesi olubangela ukuthi acithwe mahlayana lokhe luqhubekela phambili elizweni.
But inkinga yokuthi ama-youth, imajority ama-youth ayikho ku-government and abanye iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala emsebenzi yakhona.
Ibandla elibusayo eleZANU-PF seliphatheka kumkhankaso okhetho lomnyaka ozayo ka-2023 likhangela kakhulu emadolobheni lapho elithembise abahlali amastanda okwakha izindlu.
Kodwa ke nqaso kubuye ukuthina uhulumende uyathembisa ukuthi igethi zaba nganeni ukuhlupha kwayo nqaso kuthe kwaphela u-unit 7 and 8 ewange ngale ngoba bathi i-unit 7 iyodwa izaletha amandla kagethi alingana le-300 megawatts.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-CCC lithi lilobufakazi bokuthi ibandla le-ZANU-PF lilohlelo lokusebenzisa inkokheli zomdabu ukuthi ziqoqe amavoti. Leli bandla lithi phansi kwalolu hlelo induna ziphiwe umlando wokuqoqa osobhuku ukuthi babuthelele abantu abangamashumi amathathu ngamunye. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Limqotho elabadala abathi okuluma indlela ngowakho njalo inhlwa kayibantwa ngekhaya ede silomcubungulo inyanga ezimbili sikhangele ukuthi kungani njalo abantu bemariveva nebemapulazini bekhanya bengabantu abahlala bethukile kungafika umuntu emzini. Ucubungulo lolu lusikhombise ukuthi ubaba omhadi ede lomzabalazo inyanga ezintathu ezedlulileyo ehambe ibona izinduna zomdabu namasabhuku bakhombisa ukuthi kufanele ukuthi bakhethe ezinye izinkokheli zomdabu ezivela kuZANU-PF okuthiwa ngama-village head. Kwezinye indawo ama-village head lawo sekhona emapulazini nemakhaya.
Manje ungasitshela ukuthi lithini lina ngalokhu?
Isizathu ukuthi sebefuna ukuthi abantu abangamashumi abathathu kube lo-village head nomsabhuku wabo ovela kuZANU-PF ozabe ekhangela ukuthi abantu laba baya ngaphi, bangena inhlangano yiphi yama-church akhe, njalo laba osabhuku yibo abazadingisa nokwevoti bahle bakuthi abantu labo abadingababo bahambe baye bavotela noma bavoti bebakhangele ukuthi abaphambuki ukuvothela enyibandla ngaphandle kwezanu. Sesibonile abantu laba abantu bamashumi amathathu laba bevillage yet bazahlala becubungulana bespaya unishaza ungaye emchadweni fanti batshele ungaye echechi bakwazi ungaye emfeni bakwazi ungavakatshela bekwazi. Yikho sesibona ngani i-strategy lezi ngezika-Adolf Hitler owe-Germany lowo owaqalisa naye ukwenza izinto ezinjalo of former teachers association, Nazi teachers association, of former Ogutua Nazi lawyers association, of former interesting women, Nazi women front. Ikoke abantu bakithi sigaba cebisa ukuthi konke lokho kwenziwa izana akusemthethweni. Traditional Leaders Act iyatsho mhlophe ukuthi umuntu okhethwa ebe usabhoka endlina noma umlisa kafanelanga ukungena ibandla political party. Fanele ezimele mpo ngoba uyabe esebenzela abantu uzulu jikelele. Njalo le constitution yethu ikufaka mhlophe ukuthi umuntu ongaba ngusabhoku, village head, crawl head, traditional chief mlisa abafanelanga bangene ezama-politics. Kodwa kathe sesibuka ubaba uMhadi efanele ukuthi nguye o-protect i-constitution. Sengivayolete i-constitution ithatha abantu ama-political activists sebenza osabhoku. Khathesi abantu laba bayabhaliswa kube lama-affidavit kwenziwe i-fake affidavit ukuthi hhayi asobantu be-politics bona besavakala. Abantu laba strategically kuthiwa baza hamba mdlalo wevoti bekhuba abantu babo ukuya vota. Yena usabhuku wabo ephambili usekendi wakhe esemuva. Yikho ke sizama ukuthi bakunanzeleli ukuthi into yenziwa ezane kuphelelwa umphako eselamacebo sebebamba konke ngoba bayesaba sibike ukuhluthulelwa constitutionally kumbe hhatshi sinani sisithe sililuma indlebe lisale lani lisazi esiyibambele into ngokunono. Yikho sithe inhloka yebantu angekhanda siyabona.
Hayi lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zebandla le-ZANU-PF ngalolu daba yehlule. Lokhu sikudaba lunye, ibandla elibusayo le-ZANU-PF seliphatheka kumkhankaso wokhetho lomnyaka ozayo, likhangela kakhulu emadolobheni lapho elihlala linqotshwa khona ngamabandla aphikisayo. Kobulawayo umgcini sihlalo waleli bandla, umnumzana Jabulani Sibanda, usephume ijumo ekhankasela ibandla lakhe ethembisa ukupha izitanda zokwakha izindlu emadolobheni. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Usibanda ubhoda ezibhedlela lemakolitshini akobulawayo lapho athembisa ukuthi angancedisa izisebenzi zikahulumende ukuthi zithole umhlabathi wokwakha izindlu. Uthi lakho ukhulumisana lekhansili ukuze inike uzulu indawo zokwakha izindlu kanye lokusungula amabhizinisi. Omongikazi abodokotela lezisebenzi zesibhedlela sabagula umkhuhlane wengqondo eseyingutsheni hospital babuye ngobuningi emhlanweni obizwe ngusibanda. Uthi kuningi okwenziwa ngodokotela labomongi ukwenzela ukuzithuthukisa.
So you are my comrade, I can die for it. I prefer to die for it. If you are attacked, I prefer to die for it.
Bili usibanda etshela izisebenzi lezi ukuthi bakhumbule ukuthi igazi lachitheka kulwela ukuthi bakhululeke, ngakho kumele baziphathe kahle.
Sweat and blood and life of many people who died seeing you in their vision, but they will never know you. Take your nationality, your nation serious as a people.
Amabandla aphikisayo athi ukukhulunywa ngusibanda ngamanga aluhlaza tshoko ngoba kulanto anganceda ngayo izisebenzi. Amabandla la athi usibanda ukhankasela ibandla lakhe kuphela. Umnumzana Mathew Bhubesi Sibanda ngenye yenkokeli kubandla lezaphu.
Ngiyamuzwa umfowethu Jabulani Sibanda uhamba esiya esikolweni lasezibhedlela. Hayi, kudala sithenjiswa kusukela ku-42 years sithenjiswa izinto ezingabhasiyo. Akukho lokho, abantu kumele bakwazi ukuthi hayi layo usemsebenzini umfowethu. Ikhampeni leyo ukhampenela ukuthi abantu mhlawumbe bengavotela ibandla elibusayo liphinde libuyele embusweni, kodwa bazabe bevotela udubo lokho elusiya phambili.
Senator Gideon Shoko, owebandla le-Citizen Coalition for Change, uthi ibandla le-ZANU-PF alinamhlaba emadolobheni, ngakho-ke uSibanda angayingi abantu.
I-ZANU in the first place kayilaleni, i-state has got land. So nxa kuyenzwa okwe-land kuma-state institutions, kuyenzwa kuma-public service, kuma-public servants, it must be done in public i-public service commission, yibo abayi-in-charge ngezinto lezo. I-campaign ye, ubi lokhu vele, kunjalo vele i-ZANU ihlale njalo.
Intsha yebandla le-ZANU-PF kobulawa ithi ijabuliswe ngamazwi kaSibanda. U-Admire Maskati yinkokheli kwabatsha kubandla le-ZANU-PF.
Ukutsho ngu-chairman wethu uComrade Jabulani Sibanda ukuthi ufuna ukulobha amakhansili ukuthi anike kontanga istendi kumbe abafasilitatele ama-stendi. Bonani kuyinto enhle ngoba kontanga abaningi abalamsebenzi, kodwa nxa ikhansili ingalobhiwa ukuthi banike ama-stendi berente bebhadala bona fana bonangani ungabangcono ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Uhlelo oluhle olungasolwe ekhampeni kodwa lokuthi luyimphawu ontanga.
Omunye osakhulayo uNkosana Blessed Dube uthi akungacatshangela izisebenzi zikahulumende kuphela, kodwa intsha engasebenziyo lezisebenzayo.
Yinto enhle kakhulu ukuthi sithole ezama-youth sithole ama-stands, but inkinga yokuthi ama-youth i-majority yama-youth ayikho ku-government and iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona, so maybe if you can adjust for us on that one.
Ibandla le-ZANU-PF lithi lifuna unqobo emadolobheni lapho elihlala libhuqwa khona ngamabandla aphikisayo, njalo umgqinhlalo waleli bandla kobulawayo uduza kwethekelela wonke amakhona edolobho leli ekhankasela ibandla lakhe. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Abahlali bemadolobheni bathi udubo lokusilela kwamandla kagetsi olubangela ukuthi acitshwe mahlayana lulokhe luqhubeka elizweni lanxa inkampani yobona ngalolu daba eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company isithi isalungisa izititshi zamagetsi eHwange leKariba, njalo uhlupho lolu luzaphela. Ukuze sizwe okuningi ngokwenzakalayo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamagetsi luqhubeka lusiya phambili. Kathesi uhlupho selukhona kakhulu ukuthi amagetsi aphonga ukucitsha loba sikhathi bani. Sikhuluma nje ungananzela imibuzo yakho obuyithumele, kodwa-ke ngiphuzile ukuphendula ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi uthumela imibuzo bekusacitshile, imafoni abengachajanga. So uhluphe silalo ukuthi ayacitsha ngoba acitshe singawananzelanga, acitshe ngo-7 p.m. Khonokhuyana-ke kwenza ukuthi abantu baze bezitshele ukuthi ha, njengoba emini yonke setshone khona kwaze kwatshaya ama-6 ekhona, kutsho ukuthi kasahambi. Abantu baye besapheka, abanye besalungisela izinto zokuya ezikolweni, be-ayina besenza lokhu lalokhuyana, kuphonga ukuthi qa asehambi. Ukuthi azabuya nini yilo kuhlupho abantu babe bengalwazi. Enelisa ukuthi abuye madabukabusa, enelisa ukuthi abuye phakathi kobusuku, kumbe abuye after 30 minutes. Amagetsi angavela cishe kubangela ukuthi la manzi agcine esevaliwe, ngoba siyakwazi ukuthi impompi ezikibonxema lakwakhateron ngale zisebenzisa amandla kagetsi.
Ungathi imbadalo yamagetsi ilungile yini kumbe iphezulu? Sibona ukuthi isikhathi esiningi abantu bahlezi bengalawo.
Amagetsi ayadula. Kungani sisho njalo? Ngenxa yokuthi ikakhulu laba abasebenzisa i-cash power, mbe la amagetsi athengwa ngaphambilini umuntu angakasebenzisi, uzafica ukuthi ungavele udlule i-200 units igetsi kayisabambeki. Izimuli eziningi-ke zisebenzisa igetsi eledlula lapho, ngaphandle kwezincane nje ezingabe zizisebenzisela ama-200 units, kuyikuthi umuntu uthole emsebenzini. Ngokunjalo-ke sibona igetsi idula kakhulu ngenxa yokuthi abantu abaningi badependa ngayo kumbe bathembe yona igetsi. Nxa engasasebenzisanga igetsi sokumele ayethenga omunye umhlobo wamandla esingathi i-source of energy. Khonokhana sokubangela ukuthi umuntu lo agcine echitha imali eningi kakhulu. Ngakho-ke sikhuthaza ukuthi igetsi intengo yayo kayihlali phansi, kayehliswe. Kubezokukhangeleka-ke ukuthi nxa sikhangele elizweni kule mihlobo emibili yabantu abasebenzisa amagetsi, kulalabo abawathenga bengakasebenzi, kubezokusiba lalabo abawasebenzisayo babe sebebhadala kugcine esingathi ngama-fixed charges, labana abangakafakelwa ama-cash power. Labo-ke babhadala imali engaphansi kakhulu. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi ukuze izinto zihambe ngendlela eqondileyo kumbe ngendlela elinganayo, wonke umuntu kabe le ndlela efana nayo yokusebenzisa amagetsi. Nxa kuyikuthi lizwe lonke lisebenzisa i-cash power, abantu abasebenzisa i-cash power. Nxa kuyikuthi abantu basebenzisa ama-post paid meters, labana ama-post paid amagetsi labana abhadala ngemva kokusebenzisa wonke umuntu kabe njalo kodwa sokuvamile kathesi ukuthi abantu baqala babhadalele bengakasebenzisa amagetsi okubangela ukuthi bagcine besehluleka ukuthi baphutshe izinyanga zabo ngenxa yokuthi igetsi yabidula kakhulu. Kodwa-ke nxa sokubuye kuthini uhulumende uyathembisa ukuthi igetsi izaba nganeni ukuhlupha kwayo nxa sokuthe kwaphela u-unit 7 and 8 ewange ngale ngoba bathi i-unit 7 iyodwa izaletha amandla kagetsi alingana le 300 megawatts. So sibona ngazathi wakhonkana kungaphathisa kakhulu elizweni. Bakhulumile nje ephalamende, bakhulumile kuma-statements abo laphana ukuthi kusiyaqala inyanga levulekayo kaNovemba siyaphela amagetsi abengaselo hluphe elizweni ngoba kathesi amagetsi asilelayo phosa ngaba yi-300 megawatts. Kodwa-ke i-unit 7 lani ezafaka amagetsi ona lawo kuzokwenza ukuthi kugcine ungasela kusilela. Silethemba abakukhulumayo kuzaba liqiniso, silethemba abakukhulumayo kuzaphathisa ilizwe leZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usetshayele ihlombe iqembu lomdlalo kakhilikithi ngokunqoba ele-Pakistan nge-run enye emdlalweni we-International Cricket Council Men's T20 World Cup e-Australia izolo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa e-Karoi adinga ongaba lolwazi losane oludodwe lapho okulahlwa khona izibi. Usane lolu lucatshangelwa ukuthi lulamalanga amabili okuzalwa. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ongathesi ke sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Angibingelele msakazi nakubalaleli baka Studio 7 la kungathethwa khona uhlangothi. Msakazi bengilesicelo la ukuthi mhlawumbe mawungasenzela ke sibe le family meeting nje yangapha ehlangothini lesiNdebeleni ngoba ayiqiniso badalayo ayikhona. Akusiyindlela le siyokuphila hayi akuseyiyo so kufanele sithathe linyathelo lelo lizovuma esewesiphumelalo ku-family meeting. Bengisacela ngale kubobaba uGawule la kubochuma la kubo ngale kubaba uOndiweni la ngapha kithi ke nje kumthwakazi la kubomafa ubaba umafa ngale sike sikhulumeni senze i-family meeting nje ngoba sizokhuluma sithi njengamaphati wonke ngoba vele omunye uzobe ebhekeleleni ukuthi uyadla kanti ke ngapha thina sesiyalimala lathi njengabantu besintwini. So isicelo sami msakazi, ngicela uzame nje ukuthi uhlanganise lalabo bantu wonke la mabandla angathi aphethe and bashiye le nto zamabandla ukuthi siyazi yebo ye basebenzela amabandla abo balokhuyo. Kodwa ngaleso sikhathi sabe sicela ukuthi bashiye konke lokhuya sike sikhulumene as a family sibonisane nini. Kukhona into engahambi kahle la phela ngeke size sihlupheke siye labantu bethu basale behluphe. So asilungiseni le ngiyacela bathokaza bahle kini lonke maphathi okwamaphathi akube ngokwale esayidini sizibambeleni nje i-family meeting silungiseni okwasekhaya. Isicelo sami enginaso leso kubochuma la kubogawule ngale la kubo babundiweni langapha kithi kubomthokazi abahle asike sihlaleni phansi njengabantu bahle sizozondelana sithini indaba nansi la wonakala sibhekile yabona manje asikwazi ukuphila.
Iliqiniso sengingalisho leso msakazi isicelo sami njengostum
Studio 7 abantu abaphucukileyo abasebenza umsebenzi la uqhatshelwayo alikhethi hlangothi. Studio 7 siyaze ithatha ihlangothi siyabonga kakhulu ukuze izindaba isinikezwe zona. Hayi, noma lalithi abantu bathuka kodwa ubelief kawulekelani bengani bayamtshela abantu. Akulandaba ngelani bengani bayamtshela. Ukuthi ungani uyacitshelwa akazazi vele into ayikhulumayo, akazazi, shame kazazi. Hey thina bezanpf, hey thina bezanpf, izanpf ngomuntu wonke ufune ukufunde kono. Akula muntu ongabuswa izanpf, wonke umuntu ubuswa yikhulumende wezanpf. Engakwenzekani yakhe umakhangela lwana umuntu lwana wesishoneni wethi kulobuzeni kwesitshamisa mtengese awurayiwe. Tengese nebana bakhe nebasikiri bakhe ngawurayiwe. Azange ayenzweni kodwa kubheka uJob Scar ngokuzama umo blessing ali ulokhu ephakathi. Kodwa yena esethi hey ilizwe lilomthetho lwana umuntu wezana wethi utshamisa kabulawe kuye umthetho kawukho yini. Indaba umthetho ungagijimila kuye la yena lona umuntu. Kuzamphelela. Uyakwazi ukuthi umnangagwa thina siyamazi ngupresident uvele uyakampeni ukampenelisa idake kakurum but yena ubelief kawulu uhlala ebantwini ulomuzi ebantwini uhlala emalokitshini kahlala istate house ungamtshintshela kuyinto lokhu uzabe sebone ngani kubi engabona abantu abakhatshana kwamazwe engani bayambuka bazasuka behluphanela ngelinye lamalanga aseqalisa ukuthi bamzondile kathina ngiyongakhethi magama okunye la uyakhetha amagama ungaze abhabhulumba ngazo engani kuthiwa ngamadlozi angini mntanami hawu zisukele kokunyela nxa ukhuluma ungaboni lokhu kubuhle kubuntu hayi lokhu kubi lami kusendithathike kakhulu. Siyabonga.
Studio 7 ndivuka njani badala? Ndivuka njani? Hayi thina siyavuka, siyavuka sibili. Hayi ngilithanda lonke basakazi bethu, ngithanda lonke elisibalela indaba ngesindebe nangesishona lonke ngiyalithanda kakhulu. Ngisithi inkosi ngayisibala nezikhathi zonke ililuse iligcine nomsebenzi elisiphathele wona. Ye into ekhona lapha engithanda ukuyikhuluma mina wonke abalaleli be-Studio 7 jikelele asikhuthazana naneni kakhulu ngohlelo lokhetho lweZimbabwe lwakithi ekhaya. Sikhuthazana naneni kakhulu abalaleli be-Studio 7 bonke abendawo ngezindawo kakhulu abasekhaya. Ikhuthaza i-youth yebhalise ukuvota, yebhalise ukuvota i-youth kuvotwe. Nasifuna utshintsho, imfundo, izibhedlela zibe khona, amatitsha ibe khona emakhaya, imfundo ibe khona, kube le-education e-right ekhaya. Asizamenini sibili bayibhalisa kube kuhle sibili babona ukuthi umuma uminjana abantwana baseZimbabwe labadala konke liyabona ukuthi kuminjani. Khuthazana abantwana bevota, umntwana senxa sele more than 18 eselelungele lokuvota, oselesithupha selelungele lokuvota, hambane liyebhalisa ukuvota abantwana livotele elikubonayo. Lani likhulile liyakubona ukuthi kuminjani elizweni lakini. Akudingi ukuthi ubuze ubani kumbe ubuzeni, uyabona ukuthi kwenzakala njani. Akula ziphofu eZimbabwe laphana kulabantu bonke abantu babona bayacabanga. Yekelane lezanu PF le encindezela abantu, ayekele sibili zanu PF le encindezela abantu. Ngaze bakhuluma amanganjani amangabo sazabonakala susele kudaleni khonale kuzofika lesi sikhathi sanamhlanje. Hambani yevota mayouthi sonke nje labadala sihlane sikhuthazana nene kuhle siyanani nalokho esiwududu lesi sihloko silubambeke kuze kuze kube nini abe sure abantu abalala kusasa manje kwakathesi zamanini so.
Salubonani, salubonani kustudio 7 boChris boDungamini lonke abasakazi bakastudio 7 linjani. Siyabonga umsebenzi eliwenzayo elokukhipha zonke iindaba lezinye ziyabe izanu PF ifuna ukuzifihla kodwa lina siyakhona ukuzizwa. Siyalibonga umsebenzi likhontinye kanjalo kungayisini ube lathi sesaphosele ebhalakwe. Likeli sicela ukuthi abezanu PF sicela ukubuza ukuthi imigwaqo sizokha iyalungiswa. Umgwaqo wenkayi osukela kobulawayo isiyenkayi kusinsi kudala wathiwa ngabelungu lamanje ifile ngamagodigodi kathi okuthiwa iyalungiswa yuphi umgwaqo. Sicela basiphumele egcekeni basitshele ukuthi yuphi.
Salubonani sizwe sakithi sabomthwakazi okhulumayo nguPrince Inkomo wakonyongola ekhesi. Eyi ngizobuhlungu kakhulu abantu abadala kuzo zonke lezi zinto ezenzakalelizweni lakithi. Abantwana ukuthi bayafakwa kupolitika lapho kungamelanga bangene khona kutholakale sebefakwa. Kodwa-ke mina abantu abadala njengoba ngize lapha simuntu othanda, simuntu othanda izinto zepolitiki beyithanda nje ukuthi nami phawule. Sakomthakazi kuko konke okwenzakalayo abantu abadala isifiso sami sokuthi siphume kulaba bantu bamashona sizimele thina sodwa, sizimele thina sodwa siyisizwe sakomthwakazi. Nokuba ungabheka kuzo zonke lezo izinto ezenzakala ukuthi abantwana bafake kupolitiki kwenziwa ngabantu abasuka le esishoneni bezokwenza kithi esayidini lakithi. Selokho kuqalile zonke lezi zinto kubo harara kukayenzakale zonke lezo zinto lokho ezenzakala esishoneni sakithi. zamaNdebele. So besicela abantu abadala mhlawumbe lakini baphathe ukuthi mali ngabe lilawo amandla ukuthi sikwazi ukuthi siqumise lapho oliqumise lina abantu abadala anyeke bona kunesikhathi.
Salubonani bakithi labasakazi bethu abasiphakazela indaba ezimnandi ezilehlonze nsuku zonke. Siyabonga, siyabonga umsebenzi eluyenzayo mpela kungayisini angasazi lutho. Hayi, ngithi ngiphawule ngezano engatsha abantu bakithi mpela iqale batshaye batshaye kungakavotwa. Ethi ma sekuvotiwe bethi bawinile asokuwina vela bawinanga. Bazokwinisa ngodlame abantu bayethuka bayisaba khona ukyano kwigugurawondo kwayezagala abantu becatha betshaya betshontshe busuku. Izano vela ayiwini okwakho okwabo lidlame kuphela. Babaziqhenya lo mnanga kobekhuluma mpela ethi bawina bona 2023 eropa lapha unkulunkulu kadakwa. Asimeni ngomthandazo bantu bakithi, one day unkulunkulu uzasiphendula mpela. Nyabonga, ingadonsi kakhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti yedalele the house ecubungula udaba lomvukela owanyakenye ithi isiqede ukubala amaphepha aqakathekileyo alemfihlo yesizwe awatholakala endlini kamnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli welizwe. Likomiti ithi izabiza abasebenza umsebenzi wozomvikela ukuthi bafakaze ngokuqakatheka kwamaphepha la lendlela uTrump achaphaza ngayo ngokuwasa emzini wakhe. Siqoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Gary Twala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kundaba kamnumzana uDonald Trump ngeke ngiphawule kangako msakazi. Singa speculator kodwa ke ngibona ngathi kasimeni sikhangele ngoba abantu laba abanjengomnumzana uDonald Trump ukuboshwa kwabo kunzima. Kungakhulunywa lokhu nalokhu nalokhu kodwa ke ngibona ngathi asilindeni ke sibonthi kuphele laphi ngoba yena umnumzana uDonald Trump abantu abaningi ngabamthandi ngendlela ke approacha ngayo izinto. Kodwa lokho kakuthi ukuthi imicabango yakhe kumbe lokho akwetheswayo sesingathula icala ngenxa yokuthi abantu asimthandi. Akulunganga ukuthi ngetheswe icala ngoba ngizondwa, kangetheswe icala ngoba ngonile.
Yena uTrump ubona engumuntu onganqoba yini kukhetho nxa engamisana lo mongameli Joe Biden kukhetho oluzayo.
Asinazelele mnumzana ukuthi ngemva kokuba umnumzana uJoe Biden ethethe kumnumzana uDonald Trump, izinto zijike ngenye indlela angeke uyithande. Kanti ke impilo nje ebantwini banazelele umnumzana uTrump sesukile esikhundleni. Abasakhiphileyo bake behlale besho nje ukuthi ubona ukuqakatheka kwento nxa ungaselayo, nxa isikubalekele mkhona uyinazelela. Ngakho abantu abanye babunazelele umnumzana uTrump sebemkhuphile esikhundleni ukuthi ubesenza ngcono kulo mnumzana uBiden. Ngakho ke nxa kungaba nomncintiswano namhlanje ekuncintisane uJoe Biden loDonald Trump, ngibona uDonald Trump winner nje kakhulu futhi ngebanga elikhulu kakhulu kokuthi umnumzana uBiden uyabe engalandeli lokulandela, uyabe bona uthule emuva.
Alo ke ngumnumzana Gary Twala Jackson esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seOhio. Kunjalo nje isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye, kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-CCC lithi lilobufakazi bokuthi ibandla le-ZANU-PF lilohlelo lokusebenzisa inkokheli zomdabu ukuthi ziqoqe abavoti phambi kokhetho lomnyaka ozayo. Abahlali bemadolobheni bathi udubo lokusilela kwamandla kagetsi olubangela ukuthi acitshwe mahlayana lulokhe luqhubeka elizweni lungalungisiswanga. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sidibaneni ngomvulo kusasa lingezwa ke indaba zakusihlwa kusasa langesonto ezekuseni lizazizwa ngomvulo abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com asidibaneni njalo ngeviki ezayo.